Well, angila bufakazi ukuthi kuhambe njani njengoba usitsho ngoba bengingekho mina bengisenkayi bengomhlangano izolo. Kusho ukuthi ngezindlela angisazanga nokuthi kulo mhlangano lo wenzakalayo. Ngisengathi nxa ngifika ekuseni namhlanje ngako-10 koBulawayo ngezomthwa kulo mhlangano eHarare. So angiboni ukuthi ngumhlangano engingaba wazi ukuthi-ke ubungowani bekuhamba njani bekulobani.
Manje okungakwenzakale ukuthi ungatholi imbiko yomhlangano lo kuyini? Ukuthi ubungekho kumbe zikhona indlela eliyalisebenzise ukuthi lazisane ngomhlangano nje?
Unfortunately, nxa ngikukonstituency indawo eziningi akula network. Kungenzakala ukuthi nxa kuwukuthi kulo muntu ondileyo kuthi ukuthi ungidingile wathola ukuthi ifoni yami ingabambeki.
Kodwa nxa kuyikuthi ububambeka bakuthola ubuzahamba yini?
Ngakade ungumhlangano wephathi oqondane lokuthi wenza into zeinhlelo zephathi eziqondane ukuthi zilungisa udlwangudla ngoba usephathini, hhayi bengingalasizathu sokuthi kungayo.
Manje-ke njengoba sekukhulunyiwe lokhu okukhulunyiwe emhlanganweni lo, kuyini lini elizakwenza elikade lingekho emhlanganweni lo? Lizathi balitshele yini bese lilandela lokhu okukhulunyiwe?
Chris, umhlangano phela ngowabantu, abantu yibo bazasitshela ukuthi senze njani.